Soku isika tisenda baku viko e indebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7, olwesibili mhla ka 28 kuZibandlela 2025, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lukahulumente olwezimstats luthi ukugugudeka kwamandla emali esetshenziswa elizweni eyezigile yedola lemelika kuqongile ngenyanga yona lesikuyo.
Ama-divisions esizokhulunywa ku-social media laku-media ngama-divisions abunjwa ngabantu. I-ZANU-PF libandla elibambeneyo, ibandla labantu elisebenza ngomqondo owodwa.
Kulaba kubandla leZANU-PF abaphika ukuba kulokuxabana phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Iyaqhubeka impi kwele DRC. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lukahulumende olweZimbabwe National Statistics Agency luthi ukugugudeka kwamandla emali esetshenziswa elizweni ezigi ledola lemelika kuqongile ngenyanga yonale kaZibandlela esesiyigqiba kusukela ngenyanga edluleyo kubangelwa yikukhuphuka kwentengo yokudla okunathwayo lendleko zokubhadalela izindlu lemithelo yazo. Embikweni oyethulela mhla izimstats ithi ukuwa kwamandla edola lemelika kukhuphuke kwafika kokwedlula ichumi lane ekhulwini 14.6% kuyonale inyanga, okubonisa ukuqonga ngokwedlula okubili ekhulwini 2.5% kusukela ngenyanga edluleyo ekampalakazi. Kwathi-ke ukuwa kwamandla emali yezik lakho kwakhuphuka ngokufika phose kokune ekhulwini 3.7% kusukela ngenyanga edluleyo kwakuthi ngqe kokwedlula ichumi ekhulwini 10.5% kuyonale inyanga. Ukuze sihlaziye lolu daba lokunye okuphathelane lezomnotho, sixoxa lo mnumzana Simba Masimba Kuchera, ingcwethi ecobongola ezomnotho welizwe.
Ngokubona kwami imbangela enkulu ngama taxis uzananzelela ukuthi u-2025 kube lama taxis afakwe ngobaba uMthuli Ncube, ngibona njengani ngamanye akhweze intengo yezinto. So inflation, ngoba nxa sikhuluma i-inflation siyabe sikhuluma ukukhwela kwezinto, uthi zikhwele kangakanani. So indaba yama taxis ezikwazi ukuthi engeziwe u-food lokunye yikho okwenza ukuthi intengo zikhwele.
Sikhangela ukukhwela okwenziwa lidola lemelika lelezigi, kungabe kutshengisa ukuthi imali lezi zisetshenziswa njani ndawonye?
Okusobala yokuthi thina eZimbabwe silodubo olwemali. Isigi asikakwanisa ukuthi sibone ukuthi singaba le mali yini ezizayisebenzisa ezizaba stable, ngoba sile speculation eningi. Kodwa ungakhangelisisa uzabona ukuthi kuyabe kungamelanga, especially nxa sisebenzisa i-US dollar intengo zikhwele ngaleyo ndlela. Kodwa ngokuthi thina kulama-speculators amaningi kwi-economy yethu, owokuqala. Owesibili, akula industry, ama-industry ayafala. So kugcwele ama-speculators, akusela abantu abalungisa izinto abakhona ku-industry abangalungisi izinto okumele zithengiswe lapha eZimbabwe.
Siyabona njalo ukuthi abamavinkili, ama-retailers, bathi sebesehluleka ukusebenza njalo amanye asevaliwe, kukanti uhulumende yena ugqekeza labo athi bangenisa impahla ngokungekho emthethweni elizweni, abama-informal traders. Kambe lolu lona uhlupho lungaqedwa kuyini?
Okukhona yikuthi uhulumende kumbe abanye abasebenza uhulumende umbe abanye sebela ma businesses lab. So uvanzima ukuze sihlasele indaba ye inflation le profiteering ngoba labo esibakhangelele ukuthi bazasivikelela indaba ye inflation labo sebe u business njalo sebe ngama retailers uzabona ukuthi sebekhona ku retail industry so labo bayafuna ukuthi benze profit so kuzaba nzima kakhulu ukuthi iZimbabwe irikafe ngoba uyabe sekumele ukuze uhulumende kumbe abantu abafaka ama-policies babona ukuthi ama-policies abawafakayo kathesi ngeke asebenza ku-economy yethu.
Lo mnumzana Masimba Kutshera ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe ebesixoxala ecingweni khonapha eStudio 7. Kulaba kubandla lezanu PF abaphika ukuba kulokuxabana phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga ngokuthi kwengezwe umbuso kamongameli Mnangagwa kungafika umnyaka ka-2030. Baphika ngesikhathi abasekeli bakamnumzana Chiwenga beziveze izolo eNational Heroes Acre lapho abahlabele ingoma besithi akumelanga ikhahlanyezwe. Abasekela umongameli Mnangagwa labo bebegqoke izembatho eziveza ukuba bafuna ahlale esikhundleni kungagqitshwa umbuso wakhe ngomnyaka ka-2028. Umnumzana Monashe Mthutsa okudalele ZANU PF Central Committee utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi akulakuxabana phakathi kwenkokheli yebandla leli.
Ama divisions esazokhulunywa ku social media la ku media ngama divisions abunjwa ngabantu izani PF libandla elibambeneyo ibandla labantu elisebenza ngomqondo owodwa ukuthi umongameli okhona kathesi ngubaba uMnangagwa so akula abantu esithwa ngabantu baka uMnangagwa ngabantu bakaZivani ngoba lothwa nguzivani wangkhona uyabe eqhathwe nguye ubaba uMnangagwa owavotelwa ngabantu ku Congress eka 2022 ezani PF. So ama divisions abantu ababonayo kumbeni ukuthi izinto ezenzakala ezimfeni kumbe ngaphi izinto ezenzwa ngabantu ngananzelela abantu abaningi ababa umsindo especially kade behlabela abana ngabanye abangasobe zani PF like othenengamo ongasomembe zani PF kulebandla lakhe kuthiwa yiFees asebefuna ukuthatha ithuba lekungena ngemkenke kumbe ngezikhala ukuthi bephambanise ibandla lezani PF kube ngani kulokulo kukhona kodwa
kungiye. Ye kodwa siyabona baba Mthuza ukuthi kulabanye phela laba abathi 2030 labanye bakuphikisayo kakhulu. So abantu sebebona ukuthi phela laba abathi behlabela ngabezanu bakubeka njalo abantu abakhuluma kunye kunye.
Into ekhona ukuthi iZANU PF ihambe ku-conference ekobulawayo umfumfu oka 2024. Ku-conference leyo iZANU PF iphume lama-resolutions amaningi akhona ahlanganisela ukuthi 1 July abe iJoshua Dr. Ntabuko Nkomo Day ahlanganisele ukutshintsha amabizo ama-provinces ukuthingabiza ama-provinces njengabo maTheplan labo maShonaland. Enye yama-resolution yankhona abanye asebeyithi resolution number 1 ithi yona ngenxa yomsebenzi kaPresident Mnangagwa asingezeleleni i-term of office yakhe aqedise aze ayephutshisa ngo-2030 ngama-resolutions abantu. Kunjalo nje ukuthi entweni ezinjalo bakhona abakuvumayo bakhona abangakuvumiyo. IZimbabwe is a constitutional democracy. Abantu bavunyelwe ukuthi bekhuluma bakucabangayo njalo abakufisayo.
Yeah,
yeah. Njalo ngakho ngifisayo wena ukhona ongakufisiyo khona okufisayo. Kodwa because sokuyi resolution ebandla lezani PF yenza ngo 2024 ekobulawayo. Abantu abaningi sebebanjwe ngakhona ukuthi izani PF sidizayide lokho. Ngenxa yokuthi izani PF ibandla vele libambe eZimbabwe. So kungani into etropical for indawo zonke. Otherwise akula into emangalisayo ngezinto ezenzakala kuzani PF. Other than ukuthi libandla labantu and ama conversation ayenzakala kathesi ngama conversation around i constitution kuphi
ye kodwa siyabona labantu impi enkululeko bajinga lapha baba mthu bathu Mnangagwa sehlulekile ngcono hambe ngibanenga kakhulu bakutholoko
ngavotela ngabantu Mnangagwa kwavotela ngabantu ngo 2023 ukuthi abe ngumongameli welizwe leli for a 5-year term. So uyabe sehlulekile esikhathi bani nxa bona bamvotela ngo 2023 ukuthi vele abantu ababengamvotelanga laba abakhulumayo abantu abakomplainayo abantu abalesifiso sokulokhu bekuthiwa kuphela izinto ngenxa yokuthi kule nto abake bayenza kudala ilizwe leli selimuva selisiya phambili ngendlela esiya ngalo. Siyakwazi ukuthi kulezinto eziningi ezingakalungiswa ezihlanganisela okuninginingi okungakaqethisiswa ngemisebenzi eyenziwa khona ngebandla lezanupiyo. Kodwa ungeke wathi into yonke le iphandanyiswa ngumuntu oyedwa ngabe ukuthi into ezingakayenzakali, kutho ukuthi sonke sehlulekile phela. Waye likhethe ukuthi uzibani wehlulekile thina into esiyenze kuhle. So ingabantu nje abakhulumayo. And ukuthi singathi ngumbono wamahovethu wonke angiboni njalo. Ngumuntu nje ayebekhuluma into esekhanda lakhe.
Lo mnumzana Monashe Mthutsa okudalele ZANU-PF Central Committee obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 eseHarare. Abasekela umnumzana Chiwenga bathi umnumzana Mthutsa usinga ezimithiyo. Sixoxe njalo ngodaba lolu lo mnumzana Misheke Sibanda okhokhela elinye icele lezaphu.
Ukuxobezela ubani laleZANU-PF umbone ngani Gibbs into engalunganga ngoba akusatshengisi ilizwe ukuthi ilizwe elilomthetho. Ukuthi lilizwe elila leadership efuna ukwenza inqubekela phambili yeZimbabwe ukuthi iphumelele. Ngoba into esisenzakala eZimbabwe, umbuso osukhona sokungani ngulola lo lemuli yakhe nguye sebanga umbuso kumele abuse le family yakhe. Kungafaki abantu beZimbabwe abalwela leli lizwe behlupheka behlale egangeni besidla nzima benethwa lizulu bedubeka bebulawa ngamabhunu. Akusatshengisi ngoba sokungani kwakulelwa ukuthi umuntu kazingenele nje embusweni lemuli yakhe.
Kuvele kubangwani le bandla leZANU-PF nxa ukhuluma labo bathi hayi bona babambene akulabantu abalwisanayo
laphana. Ukuthi kulokubangwa kuliqiniso ukuthi umuntu uyazama ukuvala ukuthi kungaphumeli ngaphandle anti wonke umuntu emzini wakhe ukuthi kungabonakali ukuthi uyabecabana lenkosikazi. But kugcina sokuvela sokusemakhota ngithi noma la ukufihla emzini wakho. Laphana ukucabana kukhona kubangwa ukubusa. Njengoba ngitshilo Gibbs, uhlupho esesaba lalo eZimbabwe ikuthi mina nginje ngingubhubesi ngangena embusweni sengifuna ukubusa mina le muli yami ngibe ngi-life president ngikube lokhwana kobuduna ukuthi uduna kuye ngingafa kuthathwa ngumntanami umntanami umzukulu wami njalo njalo. Ukade haye ezelizwe kakufani njalo. Kufanele umuntu angene ithemu yakhe leyo evunyelenweyo nge-constitution. Ma kuyi-two term, yi-two term. Ma yi-one term, yi-one term angithi. Kwenzela ukuthi kungene imbono etshiyeneyo eyabantu le-leadership ngukhokheli. Kubonakala ukuthi umuntu obengcono ngubani oyenza ngcono ngubani oyenza umnotho elizothini uphumelele uyephambili.
Lo mnumzana Mishek Sibanda okhokhela elinye lamacele ezaphu obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ekobulawayo. Umanyano we-United Nations ubika ukuba ukulwisana kuqhubekela phambili eGoma kwele Democratic Republic of Congo kulandela imbiko yabahlamuki be-M23 eyokuthi sebelithethe leli dolobho. Izibhedlela kubikwa zingasenelisi ukuphathisa abantu ngoba abalimeleyo sebebaningi kakhulu. Umlamlankunzi umongameli William Ruto wakwele Kenya uthi kuzaqhutshwa umhlangano lomongameli Felix Tshisekedi lomongameli Paul Kagame wakwele Rwanda okuzakhulunywa ngempilo eqhubeka eDRC. Ele Rwanda litheswa umlando okusekela abahlamuki laba. Umgcini sihlalo weSADC njalo engumongameli weZimbabwe umnumzana Mnangagwa uthi uxolo asizweni uTabo Kancube exoxa ngalolu daba.
Singathi thina uSouthern Africa uSADC amazwe lawo mama abathwane basebeba mama lahle ngezandla ngoba leyanimbi eliwa eDRC itsho okuningi. Sizwile-ke njalo la lapha umongameli welizwe ubaba u-Emmerson Mnangagwa esithi yena iSADC izangenela. Kodwa nxa sithola imbiko kukhanya ukuthi vele kungathi kulamasosha ayiSADC vela khona ngahle. Kodwa-ke osokuliqiniso yokuthi impiliyana nxa iSADC singenela singakhohlwa okunye okufanele sikunanzelele. Usitsho ukuthi njengamazwe eSADC nxa sebengene kuleyanimbi vele sithi ukuthi kudonswa nzima i-ikhonomi yala mazwe amaningi ayihambi kahle leZimbabwe ayihambi kahle. Amazwe azisihambe siyengena kuleyanimbi okuliqiniso yokuthi i-ikhonomi lizakwehla. usithi ukuthi economy sehla kuyita abantu besadik kulawo mazaza ngena kule yanimbi izabuya futhi iqhubeke sibanzi modlo lokho ikukhona
nxa sikhangela ukuthi lokhu kuza kulandela okungahlaliseki okuseMozambique kulandela ukhetho lokhu akusoze kuphazamise na kumbe kulethe okungahlaliseki kumazwe amanenye aseSadik?
Osokukhona engakutsho ukuthi eqiniswe ukuthi njengamazwe eSadik abathungamela amazwe eSadik sofanele bazinuke amakhwapha. Singananzelela ukuthi khaya kuba lokuxhokozela okwenzakalayo, singakhohlwa ukuthi kwenzakale eNamibia kwaxhokozela kwathula, kwenza khathesi kuyenzakala eMozambique kuyaxhokozela, sokungenele DRC. Kukhona esingakubambi kuhle njengabantu, ikakhulu imbono yasesibangoshe bona ngathi umthetho leyi elizwe yamazwe kuthiwa yi-constitution siyilandeli kahle, siyafuna siyibhendise. Okwesibili, mbona ngathi ukuthi kungahlonipha amalungelo abantu. Xa ungahloniphi amalungelo abantu, abantu bangafika kusibaso ukuthi bathi ungazifaki kubi sekulezi ezinjani.
Lo mnumzana Ambrose 70 olandela ezombusazwe njalo ekunhlanganiso emela izisebenzi ye-ZCTU. Sisenjalo ukuba nomgcini sihlalo we-SADC njalo engumongameli weZimbabwe mnumzana Mnangagwa uthi inhlanganiso lo izaqhuba umhlangano wokuhlolisisa impilo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, kulabantu abahlala eGaza abazinkulungwane ezingamakhulu amathathu i-300,000 ababuyele emzini yabo izolo kulandela isivumelwano seHamas le-Israel esokubeka phansi izikhali. Ukukhululwa kwabathunjwa iHamas ngomnyaka ka-2023 labavalelwe entolongweni kwele-Israel, abantu abaningi bathole imizi yabo ibhidlizwe ngamabhomba aphoselwa eGaza ngele-Israel. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba umtshutshisi wokudalela i-International Criminal Court uthi kumele kubotshwe abacatshangelwa ukuthi babulala abantu abaningi e-West Darfur kwele-Sudan okulempi yomvukela. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Amankampani asemelika akumsebenzi wamakhompyutha lokukhulumisana ngemitshina yakulezi nsuku awe-technology alahlekelwe imali ephezu kwe-$1 trillion emkambo wemali i-stock market izolo ngemva kokuba inkampani yakwele China isathuthukayo i-DeepSeek yazise ukuthi isithole indlela yokwenza umsebenzi thize ngemali encane enxa kuqathaniswa laleyo ehlawuliswa inkampani yemelika. Inkampani ye-NVIDIA iyodwa ilahlekelwe ngama-billion phose angamakhulu ayisithupha i-$589 billion. Ekuseni lamuhla umkambo wemali bulokhu uveza impawu zokungahlaliseki, kodwa amanye amankampani agoqela yona leyo i-NVIDIA abekhanya iseqalile njalo ukuthola inzuzo ngokuya kwelanga. Ikhuluma ngalolu daba umongameli weMelika umongameli Donald Trump uthe okwenziwe inkampani yakwele China le kumele kube yisifundo kumankampani aseMelika. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela okwenzakala eMelika umnumzana Tim Ringai.
Lapha it's a monumental technological advancement ngoba siyakwazi ukuthi i-industry ye-technology is ever evolving and itshintsha day by day, and ma ungahlala emuva usithi wena you have arrived kuzaba lama company anjenge-DeepSeek lawa abuyileyo a-revolutionize i-industry yakhona. Okuqakathekileyo yikuthi i-DeepSeek ibisebenzisa ama-older chips, about 2,000 of them, compared labo-NVIDIA ababesebenzisa 16,000. And ama-chips angkhona were older semiconductors. So khonapho hhayi ungantwa sebebuye batshintsha the whole game AI, and ikathesi NVIDIA has to come back and respond to something like this. Ngoba kukhuluma ukuthi i-AI technology can be produced by cheaper and less more expensive means. Nvidia, I think bayotebe besebenzise close to $1 trillion to make sure ukuthi ama database angkhona can handle all the information lama algorithms. So this is a very very innovating and exciting time. Ngoba kathesi the race is now open to see who can do it at a cheaper rate. Mama Chinese abuye le DeepSeek. Sizabona la ukuthi ama Indians azazamani and siyakwazi ukuthi ama Russians lama Ukrainians lawo nganto abayakompita ku lesi sigaba se technology.
Inkampani ye-Nvidia ubona isenelisa ukuvuka yini incintisane le inkampani yakwele China le?
Ukuthi Nvidia elahlekelwe izimali ama-billions lama-billions lawa kuyenzakala and kuyatholakala ngoba bona I think for the past 5 or 6 years, they kind of just relaxed ukuthi there was nobody who had the technological power or prowess yokusebenzisa the algorithms like they did. But kathesi iDeepSeek China has changed the whole game. Yikho sebelahlekelwe imali and abantu abaningi sebeza investor in a smaller but upcoming company. But into abameleleyo abaningi is ukufind out ukuthi ama-operating costs, data, research, lani, kwakumenjani, plus what are the shortfalls and origins of the data. But kathesi, it's exciting news, and we know ukuthi ama-companies lawa njengo Nvidia, they will always come back with something better in the future.
Umnumzana Tim Moringai ulandela okwenzakalayo eMelika. Ubexoxa lontungameli inkomo eStudio 7 ese-Ohio khonapha eMelika. Amapholisa kwaBulawayo asemanyene labazali ugatshalwe zemfundo abathengisayo labathola abantu ngezimota emzameni yokulwisana lokuthathwa kwezidakamizwa ezehlukeneyo enzekini yaleli dolobho isilindweni samabhasi esazakala ngokuthi eGodini, lapho abafundi okubikwa sebevame ukuhlangana khona bengaphuma esikolo bengakagadi izimota zokubuyela emakhaya. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Inani labafundi asebephatheka ekuthatheni izidakamizwa ezehlukeneyo libikwa liqansa edolobheni lakoBulawayo osokudale ukuba amapholisa asungule uhlelo lokulwisana laloluhlupho ngoba inengi selikhathazekile ngekusasa yabachalaba. Isikhulumi samapholisa kobulawayo u-assistant inspector Nomalanga Msebele uthi sebesungule uhlelo lokulwisana lokuthathwa kwezidakamizwa ngabafundi kuhlanganisa lalabo ababathengiselayo enzikini yedolobho lakobulawayo.
Amapholisa akobulawayo saqale uhlelo lokuxotsha abantwana besikolo labo abathi nxa betshayisa esikolo ngesikhathi abatshayise ngaso bahambe bayebuthana egodini kobulawayo. Nxa bebuthene khona laphana izikolo ziyaqala ukulwa, baqalisa ukuba lama-groupings abo njengabantwana besikolo, baqalisa ukulwa, baqalisa ukujikijelana ngamatshe and then bayahamba futhi bayebuthana ema-toilets akhona laphana, baqalise ukubhema insango, baqalise ukunatha utshwala lobo esithi yintshengu. So siyagqugquzela zulu kandaba ukuthi abantwana asibaxotshenini, abantwana kabaye ezindlini, abantwana asibafundisenini. Nxa sibabona bebuthene abasuswe khona lapho bahambe ngekhaya.
Obona ngokuthwalwa kwabantu esilindweni sezimota egodini rank, umnumzana Danisa Chuma uchasisa indlela abafundi abaziphatha ngayo.
Abaningi bayakusika ubona bekhisana khona bakhona and then abanye bangikhona basuka lapha bafika lapho kengathi ngabantu abagadakise ekhadi olutholwe egadi lemoto ezimali. So sabezama ukuthi abantwana abahambe sesemasembu sahambe isayizi eziningi ezinjengalaba lapho bagandile bona uthola begade imota engaka so bakhona ama-bekukhontamo lokho.
Othengisa egodini rank umnumzana Mncedisi Sibanda uthi kunzima ukuqondisa abafundi abagadela kulesi silindo.
Sizwa liqiniso kaSonaka esifundo. Sinananzelela insukwini ezedlulileyo
kulomama ube wabona imondolozi esithi uyenza into enhle ukorrecta abantwana abawonayo kodwa umthetho wamphendule ukuthi mama ufakelani laba bantwana abazobaphisana abantwana beganga siyabathola phandle babhema imbanje basitabhoni omunye ungufuna ufake impama uthi uyakudisiplina nje okulingeneyo futhi umntwana yenza into enhle susiyabuya susiyabotshwa suthola kalulisala futhi sibadisiplina njani abantwana.
Umzali unkosikazi Jean Sibanda ukhala ngabantwana asebethatha izidakamizwa enzikini yedolobho.
Abantwana sithi abathayi because right now as she is talking hands balalela ukuthi sithi singathayi. So umntwana kuzasizwa abakhuzeki nokuthi umuntu bangathwala amadrasi angelanda bona ngokuthi i-preference sithi stay. Abathengi lapho
udokotela wengqondo udokotela Jacqueline Nkomo uchaza imihlobo ehlukeneyo yezidakamizwa ezithathwa ngabafundi
abantu abadala right but then what makes this one abantu antipinotisa bongothi they are so experimental with everything. With a lot of kids making amatrax, using amapampas, making amatrax, using amachokes. Now there's another one that is trending, a strawberry. There's so much pressure surrounding abantwana.
Umqondisi wesibhedlela seIngutsheni uDokotela Nemache Mawere ekhuluma leStudio 7 ecingweni uchaze ukuba inani labantwana abathatha izidakamizwa liyaliqansa kobulawayo ethi okwamanje kulabatsha abedlula amachumi ayisifica minemibili ekhulwini 80% abayingxenye yezigulane abalazo esibhedlela sona esilabantu abedlula amakhulu ayisithupha lengxenye 650 abalaliswe eNgutsheni. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Sokuyisikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Njani bakithi hayi loko ka Donald Trump okunye nyawuzwisisa ngempela amazwe akithi ngabe Africa vele sa too much corrupted hayi ngempela especially lona lelela kithi ugovernment lo wakithi lo vele sewazitshela ukuthi uye uyezimathanda nje ugovernment hayi imali ziyathunyelwa bona bayitshontsha and bayazi ukuthi kobani abatshontshayo but iconstitution ayisebenzi kulabo bantu kwangobani bona ukuthiwa iconstitution abayisebenzi betshontsha iy'mali zombuso bezenza ezabo kumele ukuthi iconstitution isebenze manje siyabona ukuthi iconstitution yakuleli lizwe lakithi ayisebenzi ile nje yokuqili yokuzenzela so akunzima ngakithi kunzima empeleni bonke laba nama-sanctions ungathi uDonald Trump akafaka ama-sanctions kuyafana ngoba vele ayikho into abayenzayo bakhalela nje ukufidwa ngathi zingane encane sinomnotho omningi lapha ezweni lakithi sinomnotho omningi kakhulu okokuthi lezi zinto zokuphiwa nje hayi azidingakali emazweni abanye so ngathi uDonald Trump vele angafaka angavala lezo mali zonke especially kwelakithi aqale ngalo lele lakithi labuye futhi angakhiphi lawo ma-sanction ayengeze more.
Studio 7 yebo linjani lapha ekukhona hayi siyabulisa sijabule ukuba nani ngaso sonke isikhathi lezindabeni ezikhiphayo awungingusikithi ncube kodwa kamela ngizibongela kakhulu ngibonge kakhulu futhi le nduna yami engizwa mihla nemihla mpela izama ukuthi indawo yayo ayiphakame iye phezulu bese kusehlulwa ngomgwaqo wabantu.
Yebo ke abanye abalaleli beStudio 7 lingakhohlwa ke ku-Live Talk uhlelo lwabatsha The Connection sixoxa ngokuvalwa kwamabhizimusi eZimbabwe oluyivalelisayo yimi uzithandekile Mhla.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku